sizwa ngegrapevine ukuthi bafuna ukubopha ama-MP akwana 7 ukwenzela ukuthi babe le supermajority e-parliament lapho abathi bangafuna ukuguqula i-constitution bakwenze mahlayana kungalapikiswana. Yikho konke lokhu sibona ngani ngabantu abafuna ukusebenzela ibandla lezanu, ngoba ubaba uPromise Mkhwananzi sebemfuna njengenyamazana ngenxa yokuthi sowaphointwa ukuba nguspokesperson. UMkhwananzi ede khona iminyaka yonke sokuvumbuluka khathesi, ngoba ibandla selitheka abe ngumunye owabakhulumi esidinga ama-national spokesperson. Yikho ke sebesesaba ukuthi kungcono bamethusele bamvalile kungalacala. Sibona ngani lokhu yi-prosecution, ayisikho ukuthonisiswa enkantolo. Khulusizi ngoba amapholisa sehamba ngonyawo lukaSmith ngezikhathi ze-colonialism, lapho amapholisa ayesetshenziswa ukuhlukumeza lokubopha lokubulala abantu besenzela ukuthi uZulu weZimbabwe ahlukume esabe.
Lingathi ugcinakele yini uMkhwananzi lapha khona? Asisoze sibone abantu sebemzingela njengoba kuthiwa kule 1000 ezaphiwa lo ozatshela amapholisa ukuthi ungaphi.
Lapho okulo uMkhwananzi zalaba abantu asikwazi, njengoba sebephiwe izimali, sebethenjiwe izimali, abantu bephakathi kobuyanga bangaka besidla ingqoqo zomlomo, hhayi sebezuza umsebenzi, sebezamzingela uMkhwananzi babungani bazikela ibhalabhala mbe impala, ngoba indlala ibhahlile emakhaya. Kungenani siyabiloke sithi indlebe silalele ukuthi uxakuxaku lentonga kuzawela ngaphi, kodwa sifisela bonke laba abadingwa ngamapholisa ukuthi kabagcinakale kahle, badinga amaloya abo. Uma kusenza bahambe bayezihenda kwenzela ukuthi amacala la adlule masinyani, ngoba ngokubazilwa akula macala abalawo. Amapholisa sesenza izinto abangazange bazenze. Sasiloke sisithi amapholisa azenzile, kodwa okwamanje sesibona ukuthi sekufanana le-political parties, so izimbila zentabanye lezanu